omunye walabo abalombono lo ngumnumzana Butler Tambo, ingcwethi wezombusazwe ezimele yodwa.
Okuzakwenzakala ukuthi e-constitutional court ubaba uChamisa ne-MDC alliance awasoze benqobe, okuzakutsho ukuthi ubaba uMnangagwa ngemva kwe-constitutional court izizwile udaba lawo uzagcotshwa abe ngupresident weZimbabwe. Ubaba uMnangagwa kayifuni leyo singathi i-runoff ngoba u-2008 wabafundisa kakhulu ukuthi i-runoff ayiwineki kalula, ingkanjalo akulamuntu ozabezamncedisa ekukhankaseni ubaba uMnangagwa. So yikho ozakwenzela ukuthi i-runoff ingasoze ibe khona ngenxa yokuthi i-runoff nxa iyakuba khona izakuba nobudlwa ngodlwa ngobukhulu kakhulu.
Umnumzana Dumisani Nkomo uvumelana loTambo esithi ibandla leZANU PF kalifisi ukuthi luphindwe ukhetho lolu.
Bengahlosa ukubane kube le rerun noma lo khetho njalo. Bona zani lokhu kungancede kakhulu uChamisa ngoba ngaba nethuba elingcono ukuthi anqobe. Esikwesabayo kuphela ukuthi ngaba le rerun ofengqayo kungagcina sokulo lakela.
Umnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le-Central Committee kubandla leZANU PF njalo engomunye wabanqotshiweyo ekhethweni oludluleyo uthi izikhalazo ze-MDC Alliance azimanga kuhle. Uthi bahle baqala ngokusola uMnangagwa kulokuthi basole iZEC. Uthi kaboni ukuthi idale lizakhipha impumela efiswa ngumanyano we-MDC Alliance.
Izikhalazo zabo zonke ngibonanta azimanga kahle ngoba bahle bavele baqala ngokuthi bona bakhombele umkhokheli wethu baba u-Emmerson Ndambuzo Mnangagwa waba yi-first respondent. Kukanti-ke laye ubaba u-Emmerson Ndambuzo Mnangagwa ebengumdlali wenguqulo ebidlalwa yokhetho lweZimbabwe.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Sipho Masina uthi uzakwamukela loba yisiphi isinqumo sedale ngoba kafisi ukuthi kugcine kusiba lobudlwangudlwangu.
Umbono wami bengiwukuthi samukele anything okukhulunywe yi-court, simove on ngempilo zethu cause sifuna ukuthula ngoba indaba zerirani sebesifonde kuyagcina abantu sebasilwa sokunabantu abafayo. Sikhulekele nje kuphela ukuthi yena lo oyabe efakiwe ayenze izifiso zabantu.
Umumo okhona phakathi kukaZulu ngokwesaba njalo iningi labantu alisakhululekanga ukukhuluma. Impumela yedale ikhangelelwe phakathi kwamalanga alitshumi lane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.